ke amatshitsho omhlanga aphelile
busho
we busha kafana
mama
mama ngazi akuluma
mama
lama ngizabantu
sakho
utshwaleni amatshitsho omhlanga aphelile
busho
we busha kafana la ngilingane
sana
mama ngazi Hulala
litshitshi
Yeah.